Isinqumo lesi siphume emhlanganweni wenhlanganiso ezimela ababalisi ezikumanyano we-Federation of Zimbabwe Educators Union for ZEU oqhutshwe kunsukwana ezedluleyo. Umkhokheli wenye yalezi nhlanganiso iZimbabwe National Educators Union umnumzana Morven Dube uthi ababalisi bathethele linyathelo ngoba impilo isibanzimela ngenxa yeholo eliphansi elingahambelani lokukhwela kwentengo yezinto.
I-poverty bottom line iphezulu kakhulu kule mali eholwa ngababalisi. Ababalisi khathesi ungananzelela bahola imali engafikiyo even ingxenye ye-poverty bottom line, okuyenza ukuthi kube nzima ekusebenzeni, kube nzima ekuphileni, kube nzima ekudleni, kube nzima ekuhambeni, ngoba abasenelisi ukuthi bayenelise ukwenza zonke izinto ofuna ukuthi bazenze.
Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe labo bathi bazophatheka kulolu hlelo. Isikhulumeli sabo umnumzana Themba Kuye Moyo ulandisa kabanzi.
Ababalisi bayinhlekisa enkulu kathesi, lokungumuntu ungatholi imali asazi ukuthi kuyabe kuyithole njani. Uyakuzwa kusithi ingcono kuleka mbalisi, ungafika ezitolo umbalisi bamkhangela okugcina esithi thina yikuseva, ngoba besazi ukuthi ubuya le eco cash kumbe ubuya le swipe kumbe ubuya le RTGS. Mfundo bani ezaphuma ebantwini abayeyiswayo? Mfundo bani ezaphuma ebantwini abale stress? Mfundo bani ezaphuma emuntwini okwazi ukuthi ngihlala phansi ngizanikezwa imali ezangenza ngizibulale?
Ababalisi bathi bafuna uholiswa $540 ababeyihola kusasetshenziswa imali yaseMelika. Abazali bathi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zababalisi ngoba ukukhalala umsebenzi lokhu kuzaphazamisa imfundo yabantwana. Omunye wabazali laba ngunkosikazi Sibongile Sibanda ohlala koBulawayo.
Iyakhuthaza sivili khona lapho i-government ukubana ikhuphuyise iholo lababalisi, njalo iyakhuthazwa futhi i-government ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje oticha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Sixoxe njalo nengcwethi kwezenotho eyake yasebenza e-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana Masimba Manyanya.
The same difficulties, challenges and problems that
zona lezi inkinga esibhekane lazo khona manje sesilwesikhathi eside esibhekane lazo ziqhubeka zisuka khona nje kungoba abezombusazwe bengazimiselanga ukuziqeda. Sasilawo amandla thina njengesizwe ukuqeda imisebenzi yenkohlakalo kanye lokuwulondoloza kuhle umnotho welizwe.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi sezizaqala njalo inkulumo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe phezu kodaba lweholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.